silo kudana ngobugebengu esibona sokubhahileke edolobheni lakobulawayo lapha bubangelwa izizathu ezitshiyeneyo ezinenge. Okokuqala, sananzelela ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe kawumanga kuhle, yikho kungenzakala ukuthi bona laba balembhobho bakhona abasebenzelana lamapholisa kumbe abasebenzelana lombutho abenza ubugebenga bona lobo, ngoba phela abantu makhaza kathi izikhali bangazithatha ngaphi. Okwesibili, sinanzelele ukuthi uhulumende uvalele imisebenzi eminingi, kakhulu abantu bemichova bavalelwe ukuthi bangasasebenzi. So nxa bangasasebenzi akuselandla la yokwenza imali. Silokucabangela ukuthi kungaba ngabanye babo bona labo bakade besebenza emichoveni kumbe betshayela kumbe bengowindi kumbe besenzani, abalahlekelwe amabhizinisi yena lawo babangasele okokwenza. Yikho-ke sebengena-ke kubugebenga bona lobo bokuthi-ke behambe-ke behlomile-ke behlasela-ke izindawo ezitshiyeneyo, ehlanisela-ke izitolo lalapho kuthelwa khona amafutha okunatha ayezimota. Kuyinto edanisayo kakhulu yena le siyibona senzakala.
Njengabo somabhizimusi, lifisa luphathwe njani lolu daba?
Kuliqhaza lamapholisa ukuvikela umphakathi. Yibo kumele babone ukuthi sivikelekile ke singumphakathi. Kumele ke kube lamapholisa ke amaningi ke ahamba ekhangela izindawo ezilamabhizinisi, kakhulu ekuseni kakhulu kumbe nxa sokuntambama ke bapatrole ke lezo zindawo, kwenzela ukuthi ke bugebenga ke buyehle. Bese sithi ke la uhulumende futhi kangafaki imithetho enqabela ukuthi abantu baziphilise. Imithetho enjalo kumele ayesule, avule abantu basebenze, avule economy kwe-transport industry, kuvumakale ukuthi abamchova labo bangene, kube le competition lozupho, abantu sebezikhethela-ke ukuthi bafuna-ke kugadani. Bese kusithi-ke lazo nalezi ezingela ama-number plates, ama-Honda Fit lawo, kube le ndlela uhulumende-ke abanika-ke imvumo esemthethweni yokuthi labo bathwala abantu, labo babe ngama-taxi-ke bathwala abantu. Abantu bese bezikhethela ukuthi nizagada i-Honda Fit, nizagada umchova, nizagada uzupho, nizagadani. Umuntu azikhethele, ikuqakathekile kile khona lokho. Kodwa ke kuliqhaza ke lakhe uhulumende ke esebenzisa amapholisi ukuthi abone ukuthi umphakathi uvikelekile. Ikho kuyadingakala ke ukuthi ke kube lama patrols ayenziwayo ke lapho kuhlala khona abantu, lemisebenzini lapho abantu abasebenzela khona, kwenzela ukuthi umphakathi uphephe, ngoba ke sithwele nzima ngalesi sikhathi. Yebo, kambe okunye kwabangelwa ngabo corona bona labo, kodwa ke uhulumende ke nguye kumele abone ukuthi konke kuyalungiswa, konke kuba sendleleni, umphakathi uvikeleke, abantu bavunyelwe ukuthi baziphilise ndlela esemthethweni, njengokuthi babe lamakhombi ke bachovise kumbe babe lama-underfit nalawo kuthiwa yimchikachika bayenelise ukuthi basebenze.